uyabona bona abantu abanga o provincial o deputy babo, they are still the same people who are selecting people bona ba. So mbona ngathi umehluko kawukho, i concept inhle, ibizo layo lihle, kodwa indlela ezizo ngayo it's still manipulated.
Njani akujule khonapho babancwe?
Angithi into enzakalayo, umuntu obuyezo announce umhlangano nxa kuyi candidate yayingu MP yadliwayo, yiyo buyezo announce umhlangano, announce ama date, etshela abantu ukuthi khona sizaba lo mhlangano ngelanga elinje okwenza lokhu nalokhu lalo. For example, mina ngingumuntu owenkayi South, ungachecka umuntu ebusi ombuzayo uza kutshela nge-candidate yabo eyadliwayo ku-previous election ukuthi wenza lokhu, baza kutshela ngobaba ulokhu zeni uSibanda onguye ongu-chairperson. So ke kuyatshengisa ukuthi umehluko awukabi khona omkhulu, kodwa into le abayiphetheyo yinto enhle kodwa ithiwa ngendlela engayisi.
Kumele ingakwamiswa njani?
Uyabona into okwakumele yenzakale bekufuna khona phana uhlupho kuba lokula. Uyabona after ukhetho luka-2018 ngabe kwahle kwaqala i-process grassroots level eyokuthi khona kuma-cells what is structures khona phana ukuthi abantu baqalise ukukhuluma ngokuthi bazakhetha njani nafa ama-candidates. But kwasala bona abantu belamandla amakhulu awokuthi nalona umuntu okade ngu-provincial chair kumbe umuntu ongubani banoku-structure sona siyani. If abantu who decide who is going where even ku next election, abantu bona kufana bayazikhetha bazifake ende kabafike. I can guess ukuthi sizathola kubuyela bona abantu ababevele bekhona khona ba. Okutshengisa ukuthi the whole thing was manipulated.